Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivunga njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ziku 6 enhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela idelimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezanu PF. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni leMDCT, enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora.
UMonzora akuso president weMDC. UMonzora kazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident weMDC.
Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo.
Uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende.
Kweziphathelane lokhetho lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Jirohodza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano yabo.
Into ekhona nje ikuthi sonke sikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence labanye abangaqedakaliyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela idelimitation lokhe ludabule phakathi ibandla lezanu PF. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthi ugwalo oluphiwe umongameli Emmerson Mnangagwa ayisilo lokugcina ngoba khona luzahluzwa lulolongwe njalo. Kodwa unobhala wezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi ugwalo oluphiwe uMnangagwa ngumgcini sihlalo weZEC unkosikazi Priscilla Chigumba yilo oselulolongiwe lwaphelela, osekusele nje ukuthi uMnangagwa ethule insuku zokhetho. Iphephandaba lobulembo be-internet eleNews Hawks lithi lokhu kutshengisa mpela ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF asephoselana imamba ephilayo phezu kogwalo lolu. Ingqabanqoza iyaqhubeka ebandleni leMDCT lapho enye inkokheli isola umongameli webandla umnumzana Douglas Monzora. UMonzora waqotsha enye inkokheli yaleli bandla ngeviki edluleyo, kodwa inkokheli le yasa udaba lokuxotshwa emthethwandaba owamisa isinqumo sokususwa kwabo andubana kuxazululwe inkinga ezihlasele leli bandla. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube uthi lamuhla bazakuba lomhlangano lentatheli zindaba bekhuluma ngalolu daba. Sixoxe lomunye oyetheswa owaqotshwayo ebandleni umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okuqala ngifuna ukucazulula ukuthi uMonzora akuso president weMDC. UMonzora kazange avotelwe ngabantu ukuthi abe ngupresident weMDC. UMonzora into okwakumele yenzakale ngokufa kwa president Morgan Tsvangirai was ukuthi uMakhupe abe ngu-acting president kwenziwe i-extraordinary congress eyiyona eyayizoyenza ukuthi amalunga omhlangano kusukela ku-branch, ku-ward, ku-district, province babe lama-congress abo and abantu abakhethwe lapho kube yibo abazoba ngama-delegates ku-congress ezo-elekta umongameli. Akuzange kwenziwe konke lokho okwenzakalayo ukuthi uMonzora wathatha abangane bakhe wa-create i-national council e-Bokus ngoba i-national council kumele isuke kuma-structures after ama-congress esenziwe ngama-lower structures. Akuzange kwenzakale konke lokho. So uMonzora ukuzibeka kwa ke ukuba ngumongameli akukho emthethweni webandla le-MDC, akukho constitution ye-MDC. Ngakho thina asimboni njengomongameli womhlangano wethu, as it is umhlangano wethu awunamongameli until i-congress ize yenziwe and ize yenziwe ilandela i-constitution yethu. So konke lokhu akwenzayo akukhulumayo ngokuthi suspend abantu, that's why i-High Court irule in our favor yathi yona uMonzora akala authority yokususpenda anyone ngoba indlela angena ngayo ukuba ngumongameli womhlangano ayikho emthethweni njengoba kubhalwe ku-constitution yomhlangano.
Manje khona lokho okwenzakalayo akusoze kubangele ukuthi ibandla lingenelisi ukuqoqa uhlelo lokungena kukhetho.
Ye, khona kunjalo ngoba kuzoqoqeka kanjani if vele kungekho izinto zingazange zenziwe ngendlela okufanele zenziwe ngayo. So thina sithi njenge-MTC okubalulekileyo kakhulu kithi ukudlula ukhetho ngoba siyazi ukuthi ukhetho lwakhona ayikho into engawinwa nguMonzora to start off with. Sibonile even ngama-by-elections adlulileyo ethola ama-zero votes. So it's a waste of time ukuthi thina njenge-MTC sicabanga ukuthi participate ukhetho lolu sizitshela ukuthi sizowina even isithe i-1 eka-council engingasabali ama-MP. So ma kuyukuthi thina njengama-members e-MDC siqinisekile ngokufuna ukuthi ibandla lethu libuyele kuzinga lalo ade liyilo ngaphansi kukamongameli uMorgan Tsvangirai, kumele sizinuke amakhwapha silungise indlu yethu ngoba as it is akukho lapho esiya khona nje ikudlala lokhu ngamandlwana. So thina sifuna ukuthi siqinise umhlangano wethu e-MDC ama-members wethu kusukela ku-branch all the way to i-national babekwazi ukuthi sizimisele ukuthi sibe yi-challenge kuZANU-PF, hayi nje ukuba ngama-rubber stampers ukwenza ukuthi ZANU-PF iqhubeke lokho ibusa abantu bakithi lokho behlupheka.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika, ubeqoxa ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia. Kulabanye asebesithi kumele zonke insane ezibelethwayo zihlolwe ulibofuzo kumbe i-DNA ukuze kwazakale obaba uqobo kulandela ukuqonga kwenani labo baba abatholakala besondla abantwana abangasobabo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kumabonakude oluthiwa The Closure DNA Show luveza inani labo mama abanenge abayabe besithi abantwana babo ngababomkabo kumbe abathandana labo, kodwa impumela ye-DNA iveze ukuthi kuyabe kungasiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadala, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokho ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule. ithole lapho ku DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana bangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi kayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hhayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test lay ibe into e-free ukuze wonke umama, wonke umntwana lo baba bathestwe ukuze wazakale ukuthi umntwana lo ngowalapha ekhaya.
Kodwa-ke nxa sikhangele lokhu okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabonakude okwakathesi olutshengisa khonokho okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kanti kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu abatholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokhu?
Nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, khona kuyayangisa kakhulu, ukuthi abantu abasathembakalanga babagande. Yikho sithi nangabe uhulumende uyabeka ukuze i-DNA leyi ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona konke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhlezi lo mngakho selizihlalele kuhle, selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana ngabantwabethu, laba abantwana hayi ayisibo bethu, kuhle lakho kakhulu. Ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo asuwo wakho, ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engasuwo wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuwo wakho. So-ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu leyo, because ithi ngabe uhulumende uyafaka umthetho, angafaka umthetho i-DNA ibe yinto e-free, ingokungatshajwa muntu, kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa, kumbe abafazi babo bayethestwa, kumbe omkabo labo madoda bayethestwa, kuthestwe nje free kungabhadaliswa.
Lo-ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi kwezamasiko, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo msakazi, ngiyazizwa nje izikhalo zabantu ukuthi indaba yolibofuzo le i-DNA test kumele ukuthi yenziwe kuye wonke umama obelethayo. Ngingasho ngithi lento ikanengi isingabonakala injengokuhlukunyezwa kwabomama, ngoba kabe sokubonakala ingathi abathembakalanga, yikho sokumele kwenziwe ulibofuzo le i-DNA test nxa bebeletha. Kuyabe sokungathi omama bayahlukumezeka, mase sikubheka ngecala labomama, kaso ngathi omama bayahlukumezeka. Kodwa futhi ngesohlangothini lwabantwana abazalwayo kuba yinto enhle ukuthi ngani kuyenziwa i-DNA test nxa abantwana bezalwa, ngoba nxa sibhekisisa kakhulu siyakubona ukuthi kuyahamba kuhambe ngesikhathi umntwana sikwelisinye isikhathi thole ukuthi umntwana uzelwe ngemva kokuzalwa wanikeza ubaba, ubaba lo ongasuye nguye omzalayo. Uthole ukuthi kuyenzakala ukuthi kuze kuhambe, thina singabantu kwesinye isikhathi abantu abamasiko lesintu lesi kulesinto esenziwayo emntaneni mayezelwe, uthole ukuthi umntwana useyenzelwe isiko elakoncube, umntwana ebe engowakondlovu. Uthole ukuthi kuyahamba futhi kumhluphe umntwana khona lokhu ukuthi wenzele isiko elingasilo lakibo. Mase sibheka ngehlangothini lwabantwana lokukhula kwabo lesiko elinjalo, kungaba yinto enhle ukuthi ulibofuzo lwenziwe kuye wonke umntwana ozalwayo. Siyazi futhi ukuthi ukwenziwa kolubofuzo kuyinto ebizayo kakhulu, okungangokuthi nxa kungathiwa kwenziwe ukuthi kufake kube semthethweni ukuthi kwenziwe ulibofuzo umntwana wonke ozalwayo, kuzamele kube yinto eyenziwa mahala, kungabhadalwa lutho, ngoba abantu ngeke bakukwanise ukuthi babhadale lezo mali ezifunekayo ukwenza i-DNA test. So ukuthi kwenziwe ulibofuzo kulungile khona kakhulu, njengoba ngezizathu sengizibekile msakazi.
Hayi, siyabonga. Lo-ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane obeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkululeko.
Kweziphathelane lokhetho lamhlanje sixoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithani Chiroza othi kunzima ukukhankasa kuleli dolobho ngoba amapholisa evimba imihlangano. Kesizwe ingxoxo esiyenzelayo.
Gontuthu ziyathunqa kuvele sokuyindawo lapho kumele abantu bezinakekele kakhulu laba abantu abaphathisa kwezombangazwe babe kwazi ukuthi le abayibiza bethi Second Republic ilukhuni njalo iyaluma iyabulala ungananzela umnyaka ka 2019 no 2020 kube labantu akade beboda bethumba abantu ezindlu abantu sicabangela ukuthi ngaba ngamapholisa ansebenza nsitha ngaphansi kwe-military intelligence kumbeni i-CIO njalo abantu laba bebesupporta izanu behlukuluza abantu ukuthi abantu laba basekela ibandla eliphikisayo. So sibona ukuthi kwethusa into eyenza ukuthi abantu behlale besevalweni, into eyenza ukuthi abantu bengakhululeki emcabangweni, into eyenza ukuthi abantu bengaphatheki kakhulu uhlelo lwe-Citizens Coalition for Change ngoba besaba ukuthunjwa yalabo abathunjwayo ngomnyaka 2019-2020. Le abayibiza bethi Second Republic akulalutho lutsha ngoba laba ababeyibo ababebulala bebhidliza besenzela bekwenza lokhu ukuthi bethabise umgabe yibasebephethe intambo zombuso.
Liyenelisa na ukwenza imihlangano ezindlini ukumbe lakho liyaqala liyecela imvumo emapholiseni?
Akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ezindlini, njalo akula mthetho walisa abantu ukuthi behlangane ehofisini yebandla labo. Into ekhona nje ikuthi sonke isikhathi lapho esiyabe sifuna ukuthi sihlangane khona uzananzela kuyabe kulamalunga e-Police Internal Security Intelligence laba baziwa ukuthiwa yi-PC labanye abangaqedakaliyo ibaba befuna ukuthi bebekwazi ukuthi abe-Citizens Coalition for Change benzani. Khonokho akwenza ukuthi abantu behlale besevalweni ngoba babedinga ulwazi olungekho emthethweni ngoba umhlangano nxa usenziwa ehofisini awulani lohulumende. Kodwa uzananzela ukuthi abantu laba babethanda ukuthi befike duzane bezibuzabuzise into engekhoyo.
Manje ngokubona kwenu wona umumo unje, libona ngani kuyanceda yini ukuya kukhetho?
Ukhetho eZimbabwe uzake lube lukhetho olukhululekileyo. Singakhelela ngo-1980 kwaba lodlakela eMarsh West abantu bezanu bebulala abantu bezapho. Uthe unkomo ekhuluma lo Lord Somes wathi yena uza njani ngasoze aconcede ama-results lawo, lokho akuzange kwenzakale. So ukhetho eZimbabwe ulakhetho lapho uthiwa ngaba free and fair, lokho siyazi. Ukhetho luka-2002 lapho uTsvangirai ama khona encintisana lomgabe, amalunga eZimbabwe Defence Forces ayenza ukuthi ama-results ahambe ephathwa ngabantu bemanyame ebase amabutho okwakungekho emthethweni, kwaba lokukhonona ngakho khonoko. UVitalis Nabashele wakhuluma wathi amabutho asoke avume ukuthi iZimbabwe ibe lomuntu oyikhokhelayo ongazange ahambe empini. Kusitshubani ukuthi ngathi nxa sikhuluma ngesiNgisi sithi bekuvele kule interference evela ku-Army.
Hello ke ngumnumzana Swithani Chiroza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Sivote. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi ingcwethi kwezombusazwe umnumzana iBhomandaza uthi lanxa umongameli wakwele Zambia umnumzana Hakainde Hichilema esenguye osophethe isikhundla se-SADC Troika kasoze enelise ukuguqula ingqondo yenkokheli ye-SADC phezu kokhetho lweZimbabwe oluzenziwa kunalo umnyaka. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abezokholo kumele baphathise uhulumende ekulwisaneni lodaba lokumemetheka kokusetshenziswa kwezidakamizwa. Amazwi kaMnangagwa ethulwe ngumphathintambo wesigaba sakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube emkhosini wokunanza iminyaka engamachumi ayisithupha kwabunjwa isonto yeGuda Ramwari elokitshini leChabalala izolo. Okwamanje ke sengilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani kustudio 7, salibonani. Ngicela ke ngiphawule lapha ngendaba le iyenzakala eNsuza, lami ngizwa khona lapha bengingayazi lase West Acre eyokuthi sukula abantu asebegcwele bekuya khona le eMpumalanga, lakhona le ndawo nezikhatshana begcwele estendini lezo kuthiwa izitendi abazifaka khona. Uhlupho lula sengibonile, uhlupho lweZimbabwe akusiyishona, uhlupho lweZimbabwe yithi abantu bakithi amaNdebele lapho uhlupho khona olukhulu, ngoba akula muntu ongasuka khona le Mpumalanga azongena eNsuza khona. Thina singabantu bokhona pheduzane singakwazi, selupane sisenkayi singaphingabi khonapho, asikwazi konke lokho, kasibizwa futhi kasifakwa. Abantu bakithi abaluhlupho ibona laba abantu bakithi abakuzani bona lawa, yikubona le misebenzi singasebenzi, kubuya abantu basufa khwatshana khona le, yibo bona laba abantu ababuya khona le befike bengena imisebenzi babizwa yibo labo bantu. Abantu bakithi akulanto abasinceda ngalo okwalo ukuthi kuphela besibisela izitha, yikubona lokuchaywa uzokuthwa makuthwa ukuza ama election kuyabuya abantu abakhona le singabaziyo bezosichaya. Akulalutho abasinceda ngalo abantu bakithi, uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho uhlupho esilwalo. Sizahlala sikhala nje ngabantu beMpumalanga kodwa uhlupho esilalo ngabantu bakithi, yikho lapho esiluhlupho khona. Bona labo abafuna ukujabulisa abantu obhosi babo bona lawa ngokuhamba bethatha abantu khona le bathathe labo abantu befike begcwalisane begcwalisane nasesikhala. Yabona manje yilo uhlupho esilalo abantu bethu, abantu bakithi bona labo bakhosana.
Studio 7 njani basakazi nabalaleli, ngithanda ukukhuluma kulolu daba olokuthi iMRP ilwa leTCC. Hayi, akusiqiniso lelo, ingakho iMRP ikhethe ukuthi ayingeneli kukhetho olobupresidential, izongena kuma MPs la kuma council. Ngiyabona.
Hayi, izakhamizi zonke asilweni lokusela begqomo bantu, asilweni lokusela bemfuyo, ngoba manje liyabona sifana lelazi sifuyo nje segangena sila umuntu osinakekela. Silweni impela mama baba bhuti sisi okwazi ukuthi ufuye lizwe leliya, ngoba abantu bakithi lokwesekusezakala ezweni lakithi asazi impela ukuthi kambe umthetho uzofakwa ngubani. Kwayini uMnangagwa engela mthetho? Akusela mthetho phela izweni leliya, ilizwe selifeva amasela la ugawula uDoze Vuma la amaphoyisa la asitshontshelayo la. Thina manje siselangeni, sekumele nje sibe siyunity thina sodwa, united. Hayi, iqiniso lihle, umhlaba wonke jikelele yonke indawo kula kuthi kuphi asipeni united, ngoba lokho esekusizakala ukuthi umuntu sekungelele esipayini ahlezi inkomo zakho engena esipayini sakho ebusuku uyikudlala ngesikhathi lo uMnangagwa laba baphuma esikhundleni la. Hayi, ngoba lokho kuyayangisa, ngeke uyalele esikhundleni abantu besenza so, and ngabantu bakho gawule lapha. Yiba bangena ezibayenza abantu ebusuku behlezi inkomo, yiba abantu abangena ezibayenza abantu ebusuku, kanti baphila ngani ogawule lapha? Baqamba amanga nje baphila ngani ogawule la umalaka inkomo labo Joseph Chulu abadili izwe liright kuphi izwe leliya? Yiba amasele inkomo aqedela abantu inkomo zabo banawe abadili izwe liright abantu bezana PF, yibo vele abatshontshayo, kanti baphila ngani? Balamabhusha, balamabhizinisi, yonke into ekhaya lapha.
Studio 7, salibonani, livuka njani labalaleli? Ye, hayi, kufanele silungise okunye la. Iyabona iTCC ngathi mhlawumbe thina sifuna ukuhlangana na iTCC, kufanele ukuthi thina sodwa iTCC lathi thini MRP sikhangele ukuthi yiliphi ibandla elihlose okuqakathekileyo. I-MRP ihlose ukuthatha umhlaba wayo back, iTCC yona ihlose nje isinkwa. So iTCC yiyo efanele ukuthi ize ku-MRP sizobambana, siqale sikhiphe izano sibambene neTCC, hayi ukuthi iTCC ithi thina MRP siyobambana nayo sikhiphe izano. Yona phela okwayo kuqakathekanga ngamanga njengokwethu. Okwethu kuqhakathekile ngoba thina sifuna umhlaba wethu. I-Triple C sifunela isinkwa. How come ukuthi singayo hlangana labantu abafuna isinkwa? Isinkwa it's useless. Umhlaba kodwa uqhakathekile liyakubona. So into eyabingcono yona leyo ukuthi Triple C ize ku-MRP kumthwakazi Republic Party sizohlangana sikhiphizano. Hayi ukuthi yona ithi thina sisuke la siyokhiphizano sihlangane nayo ngoba yona okwayo akuqhakathekanga. Okwe-MRP kuqhakatheke kakhulu futhi noti kancane yabo.
Hey mbingelele enkundleni injani basakazi baka Studio 7. Okhuluma engumantsheza ngidinge ngibuze le ndodo ukuthiwa nguInnocent Ndibane ehlala ithi yona imela i-EFF yaseZimbabwe uyimela kanjani iqembu eliphikisayo wena ungaphansi kwezano ngoba yonke into oyikhulumayo uhlala uvumelana lezano izano loba ingabulala abantu uyavumelana layo ngokubona kwami ngicabanga ukuthi ngokunye okuliqembu okwathunywa izano ukuthi kuzophazamisa abantu ngoba izano siyayazi iyavula okungamaqembunyana lina lithi ngokungamaqembu okuphikisayo kanti kuthunywe izano ukuthi izodisturba abantu sikwazi lokhu from kudala labo Joseph Chuma laba abahlala bekhonkhotha nje into engekho bezenza angathi ngabantu abayazi into abayenzayo bengayazi uSmith wakhuluma wathi khona ilizwe leli ngokuhamba lesikhathi abantu bazahamba phezu kwamakaka abantu bayalala phezu kwamakaka imigwaqo iyabe ingasekho nanku manje siyakubona eZimbabwe ngendaba yezano esebenzela ezikhwameni zayo politics yezano ayincedi abantu ngiyokusebenzela ezikhwameni njalo izano ingeke iphinde litshintshe ilizwe laseZimbabwe siyehlulekile
ngiyabingelela emsakazweni weStudio 7 igama ngugodlo okhumalo umsakazi udaba engikulolu daba labantu beshonini abazoyakha eMathebeleland ngenkani hathi iMathebeleland yabo bani ikubethi Matepeleland, Mandebeleland, noti Mashonaland. Abantu beshonini besicela beyakhe kubo, ayi Matepeleland beyakhe kubo because manje mabeze eMathebeleland bazosithathela yonke into engeyethu. Kusho isiphabe ngesizokhuluma ulimi lweshonini baZimbabwe yonke. Mabesuka le bezoyakha indawo yakithi kusho ukuthi bathunywa bathunywa iZANPF, bathunywa iCCC because yamaparty yabantu beshonini bazosiphandlula eMathebeleland. Abantu abanjabo Wishman Ncube nabothozani Khuphe nawo bonke nje open both bakubona nje into eyenziwa iZANPF yibo bavumela into enjenga le into elilwa umqondisi moya asifuni umuntu okuza ezosithela indawo ethi asinandawo zokwakha thina sinje eMathebeleland and sila bantwana bakhula labazulu bakhula bazofuna indawo indawo sesithela abantu beshonile bayagcwala labantu endaweni eMathebeleland bengicela sizame ukusukuma sibheke indaba lebantu abaphezulu sibheke indawo eMathebeleland le hayi lokho kuthiwa kukhulunywa ngobelieve kawule bekhulunywa engazwakaliyo siyaphelela eMathebeleland indawo lokho esibhele sikhamisile
sabingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omhleli siphathele wona sibingelele nabalaleli bomsakazo ngilusizi kakhulu ngokubona i-opposition yaseZimbabwe especially Triple C iphakathi kwecindezelo okungaka ama-leaders asabotshwe lamanje akakhitshwa amanye akhona asabotshwa futhi and umnankagwa lwezanu PF yakhe basafuna ukubopha more abantu be-Triple C basazobotshwa so mina ngithi ngakuya ngami abantu be-Triple C ngabe bazama ukuhlala phansi bephupha i-strategy sokuthi bayakhampeyina ngenkani abasadingeki ukuthi baphi incwadi ngamaphoyisa ngoba amapholisa yizanu PF amapholisa ayizanu athatha umthetho kuzanu so izanu ayifuni ukuthi becampaign yabe sithi mali campaign ali campaign okungekho emthethweni ngobuncwadi asiliniki ngazi beyicela incwadi amaphoyisa angeze banike so bona mabefuna ukukampaign ngicanga ngawe nababambana becampaign ngenkani ngoba lezi zekhi yabona le eyiyephethe icommission le yokhetho yabo Priscilla Jikumba iagent ezanu efanana la amapholisa so okhetho abo vele suzele ube lula be opposition sokumele into yakona benze ngobuchwepheshe la ngenkani ngoba vele izanu isebenzisa inkani labo kumele basebenzise inkani ngoba mabe sibazahamba besalandela umthetho othi siyacela amapolice amapolice angeke banike imvumo vele abantu beZimbabwe sokumele kade sibezame ngendlela zokubazikhulule ngenkani ngoba vele izanu ayisozi banike chance ukuthi bezikhulule ngoba bazabacindezela namapolice bebacindezele ngezekhi yabo bebibe barike futhi election yakona sokumele ukuthi babe serious ekuthenwe campaign ngenkani ukuthi wonke umuntu abe sesandleni sabo ukuthi ebavotele bonke ukuthi le riginye le ezabe ikhandwe ngochigumba yehlule kodwa mabona besahlala bethi balinde umthetho ukuthi ubakhulule akusela umthetho eZimbabwe umthetho umnanga kuthetho ufake ephaketini lakhe siyabonga
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Udaba lohlelo lokudweba imingcele yokuvotela i-delimitation lokhe ludabula baphakathi ibandla lezanu PF. Kulabanye asebesithi kumele bonke abantwana abazalwayo behlolwe i-DNA ukwenzela ukuthi obaba bengabi labantwana abangaso babo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.